Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngalesi sikhathi amakampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane over 400, kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalile lamhlanje kobulawayo.
Sizwa usizi njengezakhamiza kobulawayo ngengozi yemota ehlileyo lapha eduzane lenkulumane complex lapho kutshane khona amaroli amakhulu kuthiwa amagonethi tshana lemota lezokuthwala abantu amakhombi. Okokuqala thanda ukuba na sitsho sikhale lemuli, imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo.
Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yemota lamhlanje ekuseni. Izakhamizi zeBhinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zekhomishini yokhetho eZEC zifika khatshana lemizi yazo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje kobulawayo njalo uyagqitshwa ngesonto. Imihlangano eyenziwa kulumbukiso ikhangelelwe ukuphuma lezivumelwano zamabhizimusi ezilakho ukuvuselela umnotho welizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbukiso walonyaka owezitf 2022 uqale ngomhlangano wabosomabhizimusi owezitf business conference ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Afrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani yezitf umnumzana Busisa Moyo uthi kulamankampani alichumi lane asuka phandle kwelizwe aze elizweni lonyaka.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizimisi izitf TF siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo, indlela abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Ngalesi sikhathi amakampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane over 400, kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo. Siyanxusa uzulu wonke ukuthi ezobona impahla ezilungiswa kwelakithi lezivela kwamanye amazwe.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso owezitf uzakhulisa amabhizimusi akuleli lobudlelwano lamanye amazwe.
Ilabantu abavelela ngaphandle bazabe bekhona. Sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuza kwenzakala. Kusivezela amathuba amahle njengobulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses kuma-sectors atshiyeneyo kakhulu lapha kobulawayo. Thina sikhangelele kakhulu kwezetourism ukuthi nxa singazuza ama-investors bethi partner with our local authority.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi umbukiso wamabhizimusi wezitf awusoze udale umahluko kwezamabhizimusi.
Nxa sesikhangela ngesikhathi kwezomnotho ukuthi kuyini engabe kuletha ezweni njengelizwe lonke leZimbabwe, akulanto esingathi isitshintshile kangako esingayikhangela ukuthi esiletha ngoba okwakathesi into esiloke siyikhangela ukuthi ingayiletha ngoba kathesi sikhuluma ngamakhampani azobuyisa kobulawayo kodwa ungakhangela kobulawayo amakhampani amaningi alokhu evalile amakhampani amakhulu alokhu evalile engamakhampani angabakhona ikhona lokhu nje esingathi ongama-SMEs okungakabi i-capacity ukuthi singathi ngamakhampani
umqondisi wezintrade umnumzana Similo Nkala uthi bazobukisa besekela la mankampani asacathulayo ekuthengiseleni phandle kwelizwe
silapha e-ZITF sifacilitator i-participation yama companies angu 8 esiwafundise on how to be export ready eminyakeni eyodlulileyo so this year sibuye labo lapho ukuthi bebone ukuthi how do we participate in regional and international trade fairs ama-companies esikhangelele ukuthi sibe esilawo lapha ayinclude ama-companies ayenza abo powdered products pop-up juice lamanye ayenza leather lamanye ayenza hair products and ama-companies la amanye amaningi angikhona ngama-companies which are owned by women and youth owned organizations
umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink reimagine reinvent value chains for economic development uqale lamuhla uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka 30 Mabasa umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF walonyaka kaseyikubuya kulandela ukubhubha kukamnumzana Mwai Kibaki owayengumongameli wele Kenya umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhlaka 29 Mabasa mhlaka 26 kusiya ku 28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela iZITF Innovators Forum, iZITF Business Conference, iConnect Africa Symposium leDiplomats Forum kuthi-ke kusukela mhla ka 29 kusiya ku 30 Mabasa iZITF 2022 bese kuvulelwa uZulu ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha lamuhla ekuseni engozini yomgwaqo kuleli dolobho lokulimala kwabantu abalichumi lanye lapho okuhlangana imgwaqo uma siye phambili loCami Road amapholisa athi ikhombi engekho emthethweni ingayisiyo yenkampani yeZupco ibithwele abantu abalichumi lasikhombisa yadlula irobhothi lanxa belilombala obomvu yayachayana lemota enkulu eidonse okomango amapholisa ebengakazisi amabizo abatshonileyo kanye lokuthi inani leli lingabe selikhuphukile kumbe hatshi ukucubungula lolu daba usithandekile mhlanga westudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU
sizwa usizi njengezakhamizi zakobulawayo ngengozi yemota eyehlileyo lapha etuzane lenkulumane complex lapho kutshane khona amaroli amakhulu kuthiwa ama-gonet tshana le mota lezokuthwala abantu amakhombi okokuqala thanda ukubana sitsho sikhale le muli imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo impilo nxa ilahle ngaleyo ndlela ekuseni kuziswa usizi sinanzele ukuthi ngabantu abasuke ezimulini zabo bengabantu abayazama ukubana basele imuli zabo emsebenzini kodwa-ke velele abantu benkosi abaphume kube endlini abaye bengakavuki lokuvuka sebetshiye izihlobo zabo kuyinto ezisusizi kakhulu so-ke sikhala lezakhamizi kodwa-ke imbangela yesazama ukuthi idingize size ubana kwenzakaleni kodwa loba kungabe kuyini kuyatshengisa ukuthi kulezinto ezingenziwanga kuhle owafunda kuhle ukutshayela lokuthiwa i-defensive lanxa irobot i-green kuthiwa nxa usondela kiyo kuyafanele ukuthi wenzele okuthiwa uthatha ama-precautions ube leqiniso lokuthi ukungena kwakho akusoze kukhoze ingozi so-ke kube ngumnyama ukubana silahlekwe nabantu ngaleyo ndlela esikutshiwo njengobulawayo ukuthi hhayi sembeswe liyeze elimnyama abantu bayakhala sibili bazwa usizi ngalokho bathuthumele la bantu bathina sebelovalo lokuthi kambe ingozi ezehlayo kambe uhamba ngezimoto lezi baphephe okunganani.
Kungabe kulokunye yini okungenziwanga ngemfanelo ngamapolice, njalo isimo semgwaqo sibe lomthelela yini kumbe hayi ngabantu abaphazamisileyo?
Well, okuliqiniso kulesi sehlakalo asikatholi ngokugcwala kwendaba ukuthi kambe okwenzakeleyo kungabe kuyini. Kodwa ke singakutsho ukuthi imigwaqo yethu nje layo asiyomgwaqo emihle kangako. Kodwa singananzelela kuleyana indawo okwenzeka le khona ingozi, imigwaqo leyana wakalesi sikhathi hayi imigwaqo eyalungiswayo okuhambekayo. So ke kungaba lezi zinto ezimbili lapho. Okuqala kuyikuthi engxenye phakathi kwabantu ababili laba abatshayela bababili ukhona phose ongalandelanga imithetho yemigwaqo ngokugcweleyo wasekhoza lolu hlupho. Kodwa futhi okunye singakutsho ukuthi sesinanzele futhi ukuthi ingozi lezi zijala ukuphosa zenzakala emehlweni ethu, kodwa ke inkosi ibuye ikhuze. Kungani sitho njalo? Kule mota lezi ezithwalayo ezingafanani ngazi iyathwala, siyakwazi ukubana kathesi uhulumende waphawula ukuthi abantu abazathwala abantu yilaba abantu abasebenza amakhombi asebenze ngaphansi kozubco, yibo kuphela abathwalayo. Kodwa ke ngenxa yohlupho lokuthi abantu bayadubeka uzubco sikhathi wehlile ukuthwala abantu kuhle ngesikhathi, abantu bacina begadlazene izimota ezingekho emthethweni. Okokuqala into esibuza umbuzo yokuthi imota ezingekho emthethweni ama-roadblocks agcwele igana kodwa ziyadlula zihambe. Kodwa sakunanzelayo sibulekwe siyakuye sithanda uba sikubenzezele ukuthi sasike sabona nxa amapolisa sithe bona lezi mota ezithwala ngokemthethweni, uyabona amapolisa ayixoxanga le mota lezi abantu bephakathi. Mina sengangakubona lami lezi ngamsasazisitheli kubana kuba la maniemisis ezingozi abantu abantu labanqase bebaleka abantu bamakhombi amajaka amakhombi vele yabengasela ndaba singena ama red robots esenza yonke into yasahlonta umthetho emgwaqo kwesikhathi se oncoming traffic esekhithima phambi kwayo kuyindlela yokuthi abalekele ukuthi angabotshwa. So sithi thina amapolisa la akunanzelela ukuthi nxa sokufanele kubotshelwa abantu ababe le ndlela ehlanganipileyo yokuthi bababophe, ngoba ukuthi baxoshana lalwana umuntu ethela abantu bakade hathi asiyo into enhle. Kodwa kwanamuntu ukuthi kwenzakaleni asikatholi ngokugcwala kwakhona. Siyaphinda njalo ukuthi okwenzakeleyo kulusizi imuli ezilahlekelwe izihlobo sikhala lazo njalo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Kusenjalo, kubhubhe abantu ababili eHarare ngemva kokuba imoto abakade behamba ngayo itshaywe yisitimela ngoba ingamanga okwesikhatshana ingakafiki kunjanji yaso kwenzela ukuthi sidlule. Izakhamizi zeBhinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeCommission yoKhetho eZEC zifika kachana lemizi yazo. Isigaba seBhinga ngesinye ibandla leZANU PF elasebenza gadalala ukuthi lisithole kukhetho olwedluleyo kodwa kwehlula. Kungaselani lalokhu, uhulumende uqhubekela phambili ngokwethulela iBhinga inhlelo ayesithembisile ngesikhathi somkhankaso okhetho. Lokho kubangele abanye ukuthi bathi ibandla leZANU PF lisifunile sibili lesisihlalo. Omela iBhinga South edalele parliamente umnumzana Joel Gabuza utshele Studio 7 ukuthi abanye abafuna ukubhalisela ukuvota batshelwa ukuthi imitshina ayisebenzi.
Lapha sesile inkinga enkulu mnumzana, ngoba iBhinga yonke ungakhangela ku first phase. I first phase ye registration ku register abantu abayi 400 in north le south, and singakhangela by stations i highest was 40 ama registered ama voters aba register e Kokolosi elusuthu. Now amaningi indawo eziningi this phase abahamba, we are averaging about abantu abayi 10. Tshenzele ukuthi kunzima ukuthi abantu befinyelele uhlelo lelo, ngoba abantu kade sikuyalinywa kusemakhaya babhizi bayalungisa abanye bayavuna, and ukuthi befika kuma registration centers uyathola ukuthi nxa befika bathola abantu laba sebehambile, ngoba bahlala just one day pe registration center. Bengafika ekuseni kumbe befika ebusuku by emini bayabe sebelungisa impahla zabo sebesiya ku next station. Vele ikudlala ngamandlwana, akula lutho olwenzakalayo. Then okwesibili kule ndaba yokuthi ama centers uyathola ukuthi amaward emakhaya makulu iwadenye atrudile radius of about 30-40 kilometers, and kube le one center. Now ukuthi umuntu encenge ukuthi ehambe 15 kilometers ukuya register kusuka kube nzima, and that's why we find ukuthi ama figures ethu aphansi kakhulu okuyangisayo ukuthi sibona ngathi lokuzasihlupa lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kungaba kusenziwa ngabomu na kumbe ikwehluleka ukuhlela kogaja lwezek?
Ngokubona kwami kuhlangene ubuphukuphu kwehluleka ukuhlela lokwenza ngabomu. Anti yakwazi ukuthi sina sicina sibe lesazela ukuthi abantu la maybe besabela ukuthi singathi bingi register siyabe sesiniki opposition amandla ukuba la councillors amaningi labo MP abaningi ngoba akula uhulumeni ohlakaniphile ongenza into abayenzile ukuthi abantu bephonga udlalisa imali begijima ngezimoto bedwala abantu besiya ku next bechiya bengenzanga lutho umsebenzi. So mbona ngathi mina kwenziwe ngabomu lokhu because siyake sibe la kwensukwini ukuregister ukuze kwenzakale ngendlela ekwenzakale ngayo emadorobheni kuba ngcono ngoba bahlala esikoleni for some months or for some days. Manje ngapha you can't have ama hours bona abantu besemasipini abantu bayalima usobhuku likamtshela ukuthi yenza imhlangano abantu bebuye within hours in a day ubona ngathi kungenzakala khona ubona ngathi kwenziwa ngabomu ngoba mbona ukuthi kumashonaland lakho kuba lehlele njengalezi ezitshengisa ukungahlelekanga kuhle lokho.
Ubona abantu bebefuna yini ukubhalisela ukuvota ngobuningi?
Ye vele abantu bebefuna ukuregista ngoba abantu sebehlubekile sebedubekile abantu bafuna ukuthi bebone ukuthi bengavota be-exercise ilungelo labo. Khangela-ke uyathola ukuthi abantu bayafika emini bethole ukuthi sebehambile kumbe babuye the next day abantu bethole bona abasuka izolo kutshengisa ukuthi abantu belokhu besala bengabhaliswanga bebaningi. So abantu bebele ntshukuntshu sibili yokuthi beregiste ngoba bafuna ukuvota especially abatsha lawa sike sangena sabhota ibhinga yonke sibakhuthaza ukuthi beregister satshela le ma-churches ukuthi besincedise sihlala sile mhlangano every day zama ukumobilize abantu. Abantu belebalesifiso sibili ngoba bebebuya isikhathi esiningi bethole akula abalazithupha.
Umnumzana Joel Kabuza ngomela iBinga South edalele parliamente engwebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBinga. Ngezikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elimelika likhokhele umhlangano namhlanje wamazwe amashane 40 owenzelwe enkambeni yebutho eRamstein Air Base kwele Germany ngenjongo yokuthi acebisane ngoncedo olungaphiwa ele Ukraine kwezomvikela. Unobhala obona ngezomvikela kwele Melika, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin uthe umhlaba kumele usekele ngayo yonke indlela ele Ukraine ukunqoba kulimpi yokuhlaselwa ngele Russia. Umqondiso wempani yenkundla yokuxhumana eTwitter umnumzana Parag Agrawal utshele izisebenzi zakhe izolo ukubana akalalwazi lokuthi umsebenzi wenkampani le uzathatha ndlela bani ngemva kokuthengwa kwayo. Umqondiso wenkampani elungisa izimota zohlobo lweTesla umnumzana Elon Musk. UMusk ugcine isenelisa ukuthenga inkampani eTwitter ngamabhiliyoni angamashumi amane lane amadola $44 billion. Umahluli womthethwandaba waphezulu wedolobho leNew York izolo unqume ukubana owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump weyise lelo dale ngemva kokwala ukuletha ingwalo ezithile kulo mthethwandaba edabeni lokucutshungulwa kwamabhizimusi akhe. UJaji Arthur Engoron ulaye uTrump ukubana ahlawule inkulungwane ezilishumi zamadola $10,000 ngelanga kusukisela izolo aze azilethele ezongwalo emthethwandaba.
Kulivetok lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-voter registration. Ele Zimbabwe selivuma ukuthi lifakwe kuluhlu lwamazwe
alizikwelede ezisindayo esezivimba intuthuko yomnotho. Umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ubuzama ukulandela uhlelo lokuba kuluhlu lwamazwe alomnotho ophakathi laphakathi lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Kodwa uhulumende usebone kungcono ungena kuhlelo lwe-heavily indebted poor country. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku.
Uhlelo olwe heavily indebted poor country lwaqalwa inhlanganiso ye International Monetary Fund kanye le World Bank ngomnyaka ka-1996 ngenjongo yokuphathisa amazwe abhekane lobunzima ukuthuthukisa umnotho ngenxa yokusindwa izikwelede. Okwakhathesi, amazwe aphose afike amachumi amane i-39 aseveze isifiso sokungena kuluhlu lwe-HIPC, kodwa ke kunani leli amazwe angamachumi amathathu lasithupha i-36 yiyo athola usizo lokubhadala ezikwelede oluvela ku-IMF. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa ngohlelo lwe-heavily indebted poor country.
I-HIPC itsho khona ukuthi ilelizwe esingathi li-classified under ama-extreme poverty, ukuthi umuntu oyedwa elizweni nxa sishare imali eyenziweyo in production esingathi i-GDP per person, sabe sithi umuntu wonke uyabe ene income which is below $3. IZimbabwe can then be classified under that nxa injalo njalo ilezikwerede eziningi.
Uqhubekela phambili umnumzana Ndlovu esithi ukufaka kwelizwe leZimbabwe kuhlelo lwe-HIPC ikuvuma kukahulumende obusayo ukuba sehluleke ukwakha umnotho welizwe.
Lokhu aku-affect negatively, but ilizwe liyabe selivumile ukuthi khona sebehlulekile ukurana i-economy yabo. Ba iZimbabwe singabuyela back to 1980, it was classified as like a middle income economy. So kathesi nxa sesithi sesiku-HIPC kutsho ukuthi in between these 42 years i-economy yayehla yaze yabuya yaze yaya ku-HIPC. So ama-implications akhona yikuthi iyarevila i-failure more the current government.
UNdlovu uthi nxa iZimbabwe ingaba ngaphansi kwe-HIPC kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho welizwe.
Kuthi kuzancedisa yeye, kuzancedisa kakhulu ngoba kuza restore i-confidence into our systems and also kuzayenza ukuthi ama-institutions lawa o-IMA ayabanika ama-conditions a-relaxed in terms of interest and also in terms of ama-terms, njengokuthi bazabhadala isikweleti sangukhona within 1 year, 2 years or so.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi ukuze uhlelo lwe-heavily indebted poor country luncede ilizwe, kumele isimo sezombusazwe siqale sona ukuguqulwa.
Ilizwe leZimbabwe ilizwe eselilobuyanga obukhulu kakhulu elingenelisa ukubhadala izikwelede, ngakho liyaludinga uncedo lwe-IMF le-World Bank. Kodwa khona lokho kodwa kusoze kuyilethe inguquko emnothweni weZimbabwe. Okuzadinga ukuthi kwenziwe ikuguqula ezombusazwe, kudingeke ukuphathwa kahle kwe-economy ngendlela efanele ukuphela i-corruption. Lezo zinto ngeke zenziwe i-IMF, ngeke zenziwe i-World Bank. Zizamele zenziwe ngabantu beZimbabwe, nguhulumende weZimbabwe yena ngokwakhe.
Umnumzana Dumisani Nkomo, enye njalo ingcwethi kwezombusazwe, uthi okuqakathekileyo kakhulu okwedlula uhlelo lo-HIPC yikuba le mithetho engakhanga lokuvikela abafisa ukusungula amabhizimusi elizweni.
Kuqala senze kube lula ukubana abantu baziqalisele amabhizinisi. Okuqakatheke kakhulu aso aid, asokunikwa imali kodwa yi-production. So singaze singene kuyi-pick, kungabe ku-right, kodwa kuza sincedisa nje ukuthi sibhadale izikorede ngcono. Kodwa okuqakatheke kakhulu yikubana thina sizilungisele okwekhaya kokuqala, ngokuba lezi miso eziqondakalayo khona ukuthi every month kuhlala kusiba la ma-statutory instrument achiyeneyo okugcina sokuphazamisa kuphambanisa njalo abamabhizimusi.
Isinqumo sokufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-heavily indebted poor country alulutsha. Ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2013 ngesikhathi kubusa uhulumende womanyano iGovernment of National Unity. Umnumzana Tendai Biti owayengumphathi ntambo wezemali ngaleso sikhathi wake waphuma lecebo lokuba iZimbabwe ingene ku-HIPC, kodwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF zakwala lokhu. Ngenxa yezikwelede zaphandle esezisinda uhulumende kaMnangagwa, usebone kufanele ukufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-HIPC. Embikweni owethulwe ngabe-IMF, isikwelede seZimbabwe sikhangelelwe ukufika kumabhiliyoni alitshumi lasikhombisa amadola, i-17.4 billion. Kuphinde njalo kube lesinye isikwelede esabalimi abathathelwa amapulazi samabhiliyoni amathathu lengxenye yamadola, i-$3.5 billion. Umphathintambo wogatsha lwezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube uthi ube lengxoxo ezinhle eziphathelane leZimbabwe kuviki ephelileyo esemhlanganweni we-2022 Spring Meeting obuqhutshwa eMelika. IZimbabwe ithole izigidi ezilikhulu zamadola eMelika, i-961 million. Uncube uthe imali leyi izasetshenziswa kweminyaka emithathu ekhangelelwe ukuthuthukisa ingatsha ezehlukeneyo ezigoqela okwezempilakahle, olwemfundo lolwamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni abe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ sebelobele incwadi kungatsha zikahulumende ezibalisa olwezemali lolubona ngezisebenzi zikahulumende, libuza ukuba iziphathamandla zalezo ngatsha sezifike kusibanga bani sokugcwalisa isithembiso sokubhadalela indleko zabantwana ezesikolo. Ababalisi bathi njalo bathwele nzima ukunakekela imuli zabo phansi kwesimo somnotho elizwe esingamanga kuhle. Bakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni okudalwe yikuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Kodwa uhulumende yena enganyikinyeki ukuthi angezelele iholo labo lokugcwalisa izithembiso zokubhadalela enye yendleko zabo. Umphathintambo wezisebenzi utshele iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuhlala phansi bakhulumisane lezisebenzi, kodwa uhulumende akawuthakazeleli umkhuba owenziwa ngababalisi wokuthi nxa izikolo sezivulwa bahle baqale umkhuba wabo wokwethusela ukukhalala umsebenzi.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje koBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yomgwaqo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirova chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.